So we see card send up a VOA in the belly.
Kanjani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphenduka ekhaya eJimbileni na emhlanganweni we Davos kwele Switzerland?
Iqula ahambelayo ungakhompiyelela kwamanye amazwe, for example le-South Africa. I-South Africa ithumele ama-captain e-industry, abantu abaphethe i-business, ukuthi kuyekhulunywa indaba ze-business.
Abathenga lokuthengisa imali osiphatheleni bathengisele izolo koBulawayo. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kanti vele bebefunani osiphatheleni labo.
Ndiniwe namasela into sitshe into esilandela sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebheyili abuye futhi azositshontshela baphume ngebheyili sesidala kathini thina sitshontshi siyavumelana abantu abethu sibaphindise ngaphi ngoba kula indastry evuliweyo.
Umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana uthele omunye umdlali impama ethisayo osekumngenise emanyaleni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka lamhlanje edolobheni leDavos kwele Switzerland emhlanganweni wabosomabhizimusi weWorld Economic Forum elubhekise ekhaya. Kambe ngaba enelise na ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazosungula eZimbabwe? Imbono kaMnangagwa ekhonale ibikhaliphile njalo ijulile, kodwa uthe ebuzwa ngodaba lwegugurawundi yawuchitha uchago ke lapho inkonyane, ngoba ehle watshengisa ukungafuni ukuxolisa okuthiye abanye kade besemhlanganweni lo bebonakala kumabonakude njengathi sebedanile. Umnangagwa uthe ebuzwa ukuba engemukela njani umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump owathuka izwekazi le-Afrika ngeviki edluleyo. Umnangagwa uthe engaphiwa ithuba lokuhlangana laye uzamnxusa ukuzokwakha amahotela eZimbabwe. Kuthi kwenye njalo ingxoxo umnangagwa ayenze le-CNN utshengise ucunuka lapho abuzwe ukuba abafuna ukuzosungula amabhizimusi eZimbabwe bazakhohlwa njani imbali yelizwe ngoba belingemukeli abokuza. Amazwe omanyano we-European Union athi azaqala abone ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngemfanelo na engakaphathisi ilizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzayo, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzaphenduka eJimbile na.
Singaphonga ukuthi asazi, singathemba njengoba sisizwa amanye amazwe amakhulu khona ngale Europe abhizi azama ungamathembisa ukuthi bafuna ukuthi bemuzwe ukuthi umi njani uMnangagwa, bangahlanganisa njani la izinto. Sibona o-EU labo besehlisa umoya kwezinye izinto besithi no, basakhanyela bangacabanga ukuthi bangatshintsha izinto. Engxenye kukhona angabuya lakho yena this time, asazi khona lapho. But kubuye kube le problem yokuthi iqula ahambelayo ungakhompiyelela kwamanye amazwe, for example le-South Africa. I-South Africa ithumele ama-captains e-industry, abantu abaphethe i-business, ukuthi kuyekhulunywa indaba ze-business. Elethu iqula ngapha elihambe nohulumende igcwele abantu be-politics ne-president's office and a few ama-technocrats, ama-advisors. So bese sithi bazasiphathela yini esicanto bazabuya lakho emhlanganeni onjengawona lowo. Bekungathini ukuthi yebo angabe ekhona yena njengoba enxusiwe, kodwa iningi labantu kube ngabantu abaphethe ezebhizinisi kakhulu.
Abantu abaningi kakhulu sebemsekela umongameli Mnangagwa, abeZimbabwe abathi bona kaphiwe ithuba engxenye engavuselela umnotho welizwe.
Iziyo ezidubekileyo kudizela lezi ezenza njalo. Sesiphonga ukucabangela nje ukuthi engxenye bathi kodwa kawula lutho olutshintshileyo angathi abantu bakuthatha ngabi khonalokhu ukuthi kulokhu kuthiwa nguhulumende omutsha nguhulumende omutsha akula nto entsha la akula ngithi labantu abalokhu besithi kaphiwe ichance kaphiwe ichance ngiyazi ukubuza mina ukuthi ichance yani umuntu ekade vele khona kusystem yonke naliye kade isenza konke khona lokhu ube khona ube seduze lala kade bebusa ungena ama-ministries amaningi ulamanye ama-ministries afika aphatha ehluleka ukuthi izinto zihambe like i-ministry justice yehluleka isezandleni zakhe kuningi kade kuphethe so i-chance okuthwaka simnike yona kathesi yiphi ukhangele labantu abafake ukuthi bamgombolozele akulamehluko ayisuke phela uma lapha yibo bonke laba abamncedisayo akutshintshanga lutho so ukuthi siloke sithi simnike i-chance yokuthi ayenzeni sizazibisele emuva khona izinto kumele zitshintshe nxa kumele zitshintshe angiboni nje ukuthi kukhona okumangalisayo okusazophuma zinhliziyo nje ephonga ukukhalela ukuthi ke kuphunguba lotshintsho but siyakwazi sonke ukuthi hhayi akutshintshanga lutho lokhu okuhamba nje ngendlela efana nayo
kodwa nxa sikhangela ukhetho ubona ngani uzanqoba yini
nxa sikhangela nje ukukhuluma kwabantu bengabhode bengisemakhaya phandle lapha imaviki amabili amathathu ladlulile abantu kwakhathesi badidekile abakabikwazi ngeqiniso qiniso ukuthi bavote njani balesifiso sokuthi nga i-opposition iyaphuma ime iqine ibambane ngendlela abantu abafisa ngayo naleyo ndlela ube ngeke awini kodwa ngenxa yokuthi i-opposition lokhu kusadonselwana kukazwakala ukuthi kubanjwana njani i-MTC dosi siyalomjurula ubedosa besiyalele phakathi kwe-MTC allies lakho kokule msindo ngakukacaci khona lokhu kungaba ekuqineni kuyinto ezanika umnangagwa i-chance yokuwina otherwise abantu sinxa bekhangele bona bebengaselasifiso sokuthi nga ibandla leli libusayo liyabuyela kodwa ngenxa yokuthi laba abafuna ukulikhipha ka bakaqoqe kahle izinto zabo inika izami i-chance yokuthi ngiyabuyela embusweni
alo-ke umnumzana abekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezelungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esegwanda kunjalo nje umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi ukhetho luzenziwa ngesikhathi esifitshane esilandelayo lapho ebuzwa intatheli zindaba ulandule inani labantu abafa ngombhuqazo wegugurawundi esithi laliphansi kulalelo elikhulunywa yinhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace ke sizwe ingxoxo kaMnangagwa kabanzi siyethulelwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7
uMnangagwa uthe kalikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu ukudingisisa okwenziwa yi-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland lase-Midlands iningi kunguzulu nje owayengelandlela zokuzivikela kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground, I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaya endaweni okwenzakala khona igugurawundi okuqakathekileyo yikuthi okwenzakalayo kwenzakala kuyini esingakwenza ngakho sesibumbe ikhomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye
ebuzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kamgabe laye ngesikhathi segugurawundi njalo ochothozwa ngabaningi abade laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo wogatsha lwabacuphi uyaxolisa na uMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asitsho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yigugurawundi bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho umnankagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki njalo uthembise ukuthi luzaqhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. Uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele udlakela lanxa nje ethe izephu lamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibhili esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela eleBhilithani leMelika. Ebuzwa ngokuthi yabo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelo nkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badala amacala kumbe kwaba lamacala abawetheswayo. Umnankagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akulalutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our
akula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engikuthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uzaqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances, i-security yakhe lokuhamba ngendizamtshina eku-first class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala. Isikhundla abelaso izolo sizakwenqabela ukubo wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnankagwa ukuthi lincane inani labantu ababulawa iGugurahundi kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo ocabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe. Okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenga namamenemene. Ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele singaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lweGugurahundi lolu lisekhethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba uKembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena uphika inani njalo uphikisana lalaba abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungekuyilungisa indaba ebuhlungu kangaka ngamanga la ngokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kotshebetshebe hayi ngakeqine. Ngumbuso wobumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleleni ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe uzahamba ayekhuluma labo. Yebo, ubona ekwenza yini lokhu umongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle. Angaba yisithuthu zakuvuma lokhu uKembo ahambe encengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebeleleni izithutha. Asoze kwenzeke lokhu abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo bale ndlebe bale mqondo bayacabanga. Yikho nje ngithi indlu yetshebetshebe le ezadilikela phezu kwekhanda lakhe ubaba uMnankagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. UMnankagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu kodwa kumele ukuthi na uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi iqala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. Laye ubaba uMnankagwa kwakhe olawa weGugurahundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokho engabe kusho kwabanye kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela.
Onsa Umthakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Abathengisa imali abadume ngokuthi ngosiphatheleni bebetshengisela izolo emini kobulawayo phambi kwenkamba yamapholisa eyi-Central Police Station. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isitalada sika-5 Street kobulawayo sike savaleka ngeziphithiphithi lokutshengisela obekusenziwa ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni befuna ukuphendulwa ngamapholisa ukuthi kungani amasela abatshontshelayo engavalelwa. Osiphatheleni bathi basebenza nzima ngoba bayatshontshelwa njalo amasela lawa nxa engabotshwa ayakhululwa ngosuku olulandelayo bewabone esephendukile emigwaqweni. Iningi labo abakhulume le-Studio 7 likhala ngokuthi selidiniwe ngama sela abatshontshelayo bathi nxa bewabophisa bewabone esephendukile. Unkosikazi Miriam Nyagwetha omunye wabakulumsebenzi uthi amasela kumele avalelwe ejele yekami.
Sidiniwe ngamasela, into esitsho into esilandela. Sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebheyili, abuye kuthi ezositshontshela baphume ngebheyili. Sesidala kathini thina sitshontshi, siyavumelana. Abantu abethu sibaphilise ngaphi ngoba kula industry evuliweyo. Baba, come prison.
Omunye njalo okulumsebenzi wabosiphatheleni unkosikazi Shamiso Matswamuse uthe amasela ayabanjwa kodwa bewabone esephandle njalo bafuna ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi bakhululwe masinya kangako yini. Uthe amasela lawa bawabamba belama-CID kodwa lawo ama-CID ayamangala ukuthi okwenza aphume kuyini.
Abanjwa amasela labo wayabanjwa anje kodwa siyababona basephandle njani ibheraut yanika umuntu yini olembobo, so why basibaphandle abantu babanjiwe kuhamba njani? Kwinto sifuna ukuthi siyazi ukuthi kuhamba njani. Siyababanja thina mbe singabantu anje njengizolo sikwenzile sibabamba njalo ama-CID kodwa ama-CID kade silavo izolo babuzile ukuthi abantu leyo sikeza babamba siyamangala baphandle azakwazi ukuthi siphile nga siyenzeni siselizweni lethu esifuna ukulivote.
Amapholisa e-Central Police akhulume labo siphatheleni laba athi azaphenyisisa ukuthi kwenzakalani ngohlupho olubhekane labo. Imizamo yokuthola imbono yesikhulumisa amapholisa yehlule ngoba incingo zingaphendulwa. Osiphatheleni bakhanya beqhubeka ngomsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali ezitaladeni kodwa imali emabhanga ayitholakali. Emalangeni adluleyo umasipala wakobulawayo ubexoshanisana labantu abathengisayo ezitaladeni kodwa osiphatheleni abagijinyiswa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile Emasuku. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lilami owenu uChris Gande. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukuvumela ngokuya kwesikhathi abahlala eMelika okungekho emthethweni ngoba bangena kulelo lizwe bengabantwana abancane phansi kohlelo oluthiwa iDACA ukuthi babe izizalwane zalelo lizwe. Ibutho leMelika lithi licubungula imfanekiso eyethulwe kuTwitter etshengisa amasotsha abulawa nyakenye kwele Niger. Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze enelise ukulungisa udaba lombhuqazwe wogugurawundi loba nje ekhulume ngalo kabanzi izolo eseDavos kwele Switzerland.
Abanye bathi kuyamangalisa njalo ukuthi bonke abakhethwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lomnangagwa ukuthi bakhokhele uhlangothi lokukhumisana umlotha ngabantu abavela emathebeleland lenkabazwe ababekubandla lezabu. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF exoxa lezinye izalwane zeZimbabwe ngalolu daba belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngibona ngazathi into ebesiyikhwabitha kakhulu, into ebesiyifisela ukuthi iZimbabwe ivuleke sikwanise ukudlelana lamazwe wonke njengoba nje bekhuluma abesingizwe ukubana sihlala ku-global village. Kanti-ke wakhangela emuva lapha bese sizivalele sesisodwa manje pho nxa lingazivalela lilodwa kuyino okungathutsha. Impendulo siyayazi sonke siyibonile ukuthi akwana lutho oluthutshayo, into besizisiwomele, into zinzima. Manje-ke leli nyathelo elithathwa ngumongameli wethu, mina ngithatha ubana ngishayela ihlombe kakhulu ngokuvula avuleke ngoba anti siyanazilela ubana umya kwakhe eDavos ngale kathesi into yokuqala ukwenzakala eZimbabwe for a long time. Besibhizi siconcentrate-a ngokulwa ngokuthethisa lebenjalo ebezingasakhi ebezingaedi imvali kumkhonomo wethu. So lokhu akwenzayo ukuthi ahambe ehlangana labo somabhizinisi abakhulu, ahlangane labanye-ke omongameli avela kwakumanye amazwe ukuthi amakhulu, kuyinto enhle kakhulu okuyinto engasiphucula kusasa.
Ye, mase sikhangela-ke udaba lwekugrawundi, uyatsho ukuthi wayengumphathintambo we-state security. Lo ngumuntu uyabe khangela ama-CIO lendaba ezinjalo ngesikhathi se-gugrawund. So wena ngokubona kwakho ubona zani kumele axolise yini, njengoba ubuziwe kwathiwa ungaxolisa yini baba Mnangagwa, kasatshongo ukuthi angaxolisa kodwa uhulumende owayekhona kumeti atsho ukuthi kuhamba njani.
Ngike ngaba seGwanda impelaviki le siyathakazelela ukungena kuka-Vice President ubaba uMohadi. Uthi uthintile udaba lolu njalo ngendlela embona abantu abafuna ulibamba ngalo udaba lolu, ngibona abantu alo udaba osekuzafika emaphethelweni ngokusuthisekayo. Njengoba ngake ngatsho emuva laphana, lolu ludaba osolufuna ubana abanikazi bento abenzelwa isihluku leso bebe yibo abatshoyo ukubana thina sifisa ukubana ngabe into leihamba so ihamba so ihamba so. So ukubuza komthetho lowo, usekwa komthetho lowo owe-National Peace and Reconciliation, ngibona ngazathi inyathelo elikhulu kakhulu towards ubona bulungisa udaba lolu luze lufike emaphethelweni amahle, ngoba akuncedi ukubana sithunuke izilonda, akuncedi ukubana sibe siloku sibhuda one down ngento enye esiyazi ukuthi yenzakala. Wenza ama-figures mina ngifuna ukuthi sikhumbe kakhulu ukuthi wenza yi-20,000 kumbe yi-2 sibili kumbe yi-1 umuntu ofileyo, kodwa kuthi njalo asonto enhle. So kumele konke lokubana ubanje ngendlela lena engizwe umsekeli kamongameli ubaba uMohadi ekhuluma ngayo siseGwanda. Ngibona ngazathi singabaniki ithuba lona lelo, kukhanya ngantu okuzaba nokuthutsha okumnandi okuthize okuzenza ubana inhliziyo zethu zihlaliseke phansi.
So ngeke ngizokuthola silobaba ecingweni lapha sizwe ukuthi silobani. Sawubona mnumzane.
Yebo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, ibizo bani?
Ngiyabizwa ngumthenga Berenbok.
Yebo Ndlovu, akutsho-ke Ndlovu ukuthi wena ubona njani khona okukhulunywe ngumnangakho?
Ukuthi bengisendleleni la ngizwanga kahle, kodwa into engiyizwa engathi ayikhuluma lapha nethinta i-reconciliation engangokuthi eqondane mhlawumbe nama-abuses especially la awe-gugrawund.
Aha.
Kodwa-ke uma ngikusisa mina zengifuna uhulumende osathe ebheyizane u-PF lolu dala njengalokhu bengama-perpetrators especially yena ubaba uMnangagwa njengalokhu wayenguye owayehamba phambili kule yahlelo lobuyana. So kubukeka kunzima ukuthi singathembela kuyo ukuthi kukhona ulithole ngalunga. Besingathemba kahle kahle nxa mhlawumbe sekushintshe uhulumende kube ngoma ihulumende engingaziki ukuthi noma ungabe ngukuthi, kodwa-ke lo okamnangagwa wona owezane u-PF kunzima kakhulu ukuthi singathembela ukuthi ngaba-reconciliation ngingathi ezikhathini ezedlula sikefezale sithi into leyo into eyadlulayo ingathi i-unity accord yakuqeda konke lokuyana, but ngabe sibheka ama-victims into labo sabakhathaza kakhulu. Yebo, ngabe akuqeda kona politically, but-ke mase sisiya kubantu abangabanikazi bohlupho loluyana abayibona aba-affectekayo akuzange ukuba asize ngalithi.
So-ke ngizokuthola sesilo baba Oscar Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Kuzilisana njani lani?
Ngijole kakhulu Ncube. So ke ungathini ke ngodaba lolo luzwayo la olukhulunywa umnanga?
Ye lona luqondile siyalwamukela sihlobo sami kodwa ke kuthi babuchuma made ekhuluma akazwakali ukuthi uyaheleza ngkwazi ukuthi ukhuluma ukukhuluma abanilizwe lakhe liphelele empenyeni. Kodwa ke bendobho kukhulunywa nguwe ma umbuzo ukuthi kathi kungani abantu vele kwakuthiwa bayibo abakhuma abaza kukhumanisa abantu umlodo babaza kuxhumanisa abantu ukuthi bangaxabani kulokho okwenziwa izanu uma iyayibulala abantu. Lokho kusiba ngabantu banye. Hayi nalokho ikho kungani kuya ngeshulo ukuthi kungani kusiba ngabantu banengxenye bakhangelela ukuthi laba abantu balolwazi olungcono nje bade sitho laphana ukuthi yibo abakwaziyo ukuthi konakala lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa-ke lanxa kunjalo abangasebenzisa ama-politicians ukuphela lezakhamuzi ezinye ezikhangelekayo kazingenele entweni leyi. Ku-reconciliation ezakwenzakala leyi kakungabi yikusivala umlomo nokusiphindubeza ingqondo ukuthi bona babekwazi ukuthi asikhulumeni sokuphelile. Labantu ababulawayo abalahlekelwa izihlobo kabahlawulwe.
Lapho-ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eseluthelela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Indebele. Okwezemidlalo, umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu kweleBotswana ulakho ukumiswa ukudlala kulandela ukuthela umunye umdlali impama etshisayo ngesikhathi somdlalo ngolesibili ntambama. USamuel Phiri wadala ingxabangxoza lapho abanye abadlali abasebefuna ukumtshaya. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
USamuel Phiri odlalela iqembu leTafic elikuzinga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership uthele Edwin Mwalusi weTownship Rollers impama evuthayo ngesikhathi amaqembu la ethelene kumdlalo weligi ngolesibili ntambama. UPhiri ubesanda kunikezwa ikhadi lombala obomvu ngoba edlale kubi omunye umdlali wathi ephuma wathela uMwalusi impama emthiye ekuqile. Kodwa kuphelelanga lapho abafana beTownship Rollers sebefuna umsusela amanqe bemkhutha bezama ukumkhaba kwangenelwa nompembe kanye lamapholisa. UPhiri odabuka eVictoria Falls uthi uMwalusi umthethisa abazali bakhe njalo wambiza ngokuthi likwerekwere ibala elingakhwabithekiyo elisetshenziswa ukubiza abantu bokuza. Noma nje uPhiri esithi uMwalusi umhlokozile omunye weZimbabwe okadebukele lo mdlalo uMnumzana Dumi Ncube uthi senzo sonke singcolisa abeZimbabwe ibizo.
Even though it's football, ezinye izinto ziyayangisa ngoba they put us for spotlight lapha njengoba Zimbabweans. Kuhle ukukhanya ingazathi singabantu abathanda izinto ze-violence, abantu abalolawo ukuthi ungamphambasela kancane yakhe umvale ngempama umuntu wele phansi.
Ihofisi eyiyo ehambisa i-league kweleBotswana, eyeBotswana Premier League, ithi kayisuke idonde ukuthi esabazatholakala bephambanise umthetho. UPhiri labanye ababili abe-rollers, labo abagcine bephiwa amakhadi abomvu, bakhangelelwe ukuyetheswa umlando wokusebenzisa ukudlakela emdlalweni wenguqu. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7, ngeSaharone kweleBotswana.
Nanku samamo kutsho ke uSikhobokhobo Madlela Sikhobokhobo esidubela uhlelo kodwa singeke sihlukani ngesikhangele ezinye zenhlongo zendaba ebezikhokhela. Kambe umongameli Emerson Mnangagwa uzaphenduka lokubambekayo yini emhlanganweni weDavos kwele-Switzerland. Abathenga bethengisa imali osiphatheleni batshengisele izolo kobulawayo
selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.